ngidane kakhulu ngazi ngumuntu owangenza ngadlala ibhora mina mina ngibona umuntu ka angimbona ukuthi njengomuntu oyowe yimenta yami kulo umuntu owangenza ngadlala ibhora uma hambe beginnings ngazi ukuthi from the safety booth kumbe itennis engalithenanga engalithengelwayo engalithengelwa ngobhesi engisusa eluvesi ngingumfana omncane ngilabo 15-16 years wambona yena wayesebenza ema-youth center wambona wangihambisa kuyadlala i-olympics yasuka yi-supersonic yazi ngithe ngisizwa izolo ngingivela emfeni ngivelela emalawi inti ngiyafika ngizimnifona menzela ukuthi ngidale lapha sethile last week bengikhuluma naye umakhwezi yazi ngidanile kakhulu vele angikwazi ukuthi vele still can't believe it ukuthi umuntu lwane ngapho ngosiya all of a sudden mina ngikwazi ukukhuluma naye wayefuna amanye amabhuku ngoba ngiyangihambe mina e-sportsbook mina amabhuku engilawo ebhore zithi alokhu vele kuyafundiswana ngifike mina ngizamphotokopila then abekhe nginika kathi vele umuntu ngiyamvalelisa so ukufa kwakhe yazi ngiyazi angikwazi ukuthi how I can describe ngoba indlela umuntu lona yiyo yini personally ngiyongenza kwaba yini lokho ngikho khona ngenazalona but uyazi umuntu lona osina vele udlayo ekuwe phambi I'm so sedele into engihluphayo kakhulu ukuthi ngihlangana naye akazange angitshele ukuthi kakhulu
yes singathi-ke bephosa amazwi akho enduduzo umvalelisa khonapha ngamafutshane phela
ngithilala ngokuthula ukuthi sonke ngibe ngikhuluma nto esilokhu uthiso nomela ngidala ngimkhulumisa ngisambe kuwehlibhasi ngifike ngidala ubhuloko sebhuku ukuthi yazi ngimbuza ngisithi ngidala ubekhula yini ukuthi ulwane umuntu oyengathengiseli uwomela wathi no hayi indlela yethu sonke vele sisendlela iyi-one